Ugatsha lwezempilakahle ngeviki ephelileyo lugqibe umkhankaso wokunika abantwana baleminyaka emihlanu kusiya kutshumi lanhlanu umuthi wokuvikela umkhuhlane webilharzia labalomnyaka owodwa kusiya kutshumi lanhlanu owokuqeda ama-intestinal worms. Uhlelo lolu oluqale phakathi kukantulikazi lukhanya solujayelwe ngabazali lanxa abanye lokhu bekhonona ukuthi abachasiselwa ngesikhathi ukuthi abantu babo bazathola imithi ezikolo. Okhangela ukulwisana lemikhuhlane ethelelwanayo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Mananganzira uthi kuqakathekile ukuthi abazali baqaphele nxa kusenziwa imikhankaso enje ukuze abantu babo bangazali phandle lapho abanye bethola imithi yokuvikela imikhuhlane ethile.
It's not just being dumped because these are diseases of neglect.
Umuthi lo awuphongulahlelwa ngapha ngenxa yokuthi uza ebantwini abaswelayo. Ungumuthi olungele ukusebenza kulezimiso emhlabeni wonke jikelele ezitsho ukuthi nxa unika abantu imithi awubaniki ongalunganga ngoba beswela. Njengogatsha lwezempilakahle siyakhangela isimo semithi esinikwayo ngoba abantu bakuleli badinga ukuphathwa ngendlela enhle ngazikhathi zonke.
Isakhamuzi unkosikazi Precious Mathe ngomunye walabo ababengazwisisi lapho uhlelo lolu luqala ukuthi kanti bavele benziwani abantu babo ezikolo abazali bengakwazi. Lo ngumnyaka wesine umntanakhe ethola lumuthi kungakho uthi sebonile ukuthi hatshi awubulali lanxa nje kwakulokwethuselana lapho uqala abantu besithi awulungelanga abantwana.
Abazali okwakhathesi sebengani sebejayele amaphilisi lawa akhankaselwa nguhulumende ukuthi abantwana bawanathe ezikolo. This time abantwana ade benathathwa ngokuvikela ibilharzia ama-worms. Kodwa ikakhulu mbona ngani labo abantwana la yibo asebengani sebewajayele kakhulu osokugcina kusenza ukuthi abazali bangaphaniki nxa abantwana besiyawathola lokuthi njalo basitshele kuseselesikhathi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Ivan Mahlangu uthi lanxa abazali sebezwisisa ukuthi uhulumende ulemikhankaso enje kuqakathekile ukuthi batshelwe njengabazali kuseselesikhathi ukuthi bengethuki lapho abantwana bevela ezikolo bebika ukuthi banikwe imithi inengi elingazilo kuyichasisa.
Inkinga esihlangana layo kakhulu ngendaba ye-drug lay ebilharzia ebinikwa abantwana ezikole ukuthi abazali abaningi esivele singazi ukuthi abantwana bethu bazophiwa ama-drug enjalo. Lokhu kusuka kusikhahlameze njengabazali ukuthi siyabe singasazi ukuthi abantwana bethu baphiwa ntoni.
Unkosikazi Emily Ndlovu ngumzali wabantwana babili abatholele umuthi ngeviki ephelileyo. Ethi akumangalisi ukuthi uhlelo lolu lwathi luqala abazali behlalele evalweni ngenxa yokuningi okubi ababekuzwa njalo bekubala ebulenjini ngalomkhuhlane eyisithi nxa umntwana elodubo lwezinso kumbe isibindi angatholi amapilisi la lona iningi labazali labantwana lingazi ukuthi lingabe lilayo limikhuhlane nami.
Abantu bethuka ngoba laba baqalisileyo kuhamba khona ngale bebetshela ukuthi i-drug yakhona iyagulisa abantwana, abanye abantwana kukhulunywa ngokufeinta njalo izinto esiyabe singachasiseli ukuthi zingangenela abantu kanjani ziyahlupha uyakusesabela impilo yomntana wakho.
Obephatheke ekunikeni abantwana lumuthi umongikazi unkosikazi Mercy Nyabatsa uthi kuqakathekile ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna ukuthi abantwana bathole umuthi lo ngoba umkhuhlane wama-intestinal worms uvele uluhlupho. Ekhuthaza abazali ukuthi basukumele phezulu lapho kulenhlelo zokunika abantwana imithi hathi ukutshela abantwana ukuthi banganathi imithi abayiphiwa ezikolo.
Sikhangela ama-worms ebantwaneni, amanzi lawana kuzaba simele simeke ukuthi abantwana bengahlaleli amanzini ngoba njengoba izulu liyaba libuya laphana ingcekeza yonke iyakhukhulwa ngamanzi ingene emfulweni kumbe emanzini abayabe behleli khona abantwana bengahlalela kikho siyatholakala ukuthi khona abantwana bagcina besiba lama-worms. Ama-worms akwanisa uku-affect umntwana yena uyabe sithi uyadlala wama-worms esihla ngaphakathi. Ekugcineni usubona ukuthi umntwana uyadla kodwa engagaini weight uyakwanisa ukuthi khona kube ngama-worms.
Lo mkhankaso uqale ngomnyaka ka-2010 ukhangelele ukwenziwa amahlandla amahlanu anduba uphele. Ugatsha lwezempilakahle luqhuba limanyane lenhlanganiso ezivalisa i-UNICEF le-World Health Organization. Ngaphandle kwalimikhuhlane, ugatsha lwezempilakahle luvame ukuphatha imikhankaso yemikhuhlane yendingindi kanye le-polio ebantwaneni. Ngimele i-Studio 7, nginguNothando Spanda.